Lokho kuphume emhlanganweni lamalungu ekomiti edalile ephalamende ebona ngezokuthengiselana e-Industry and Commerce ngolwesibili kuleli dolobho lapho kuzodingwa umbono kaZulu ngalokho kumele kumunyethwe yi-Consumer Protection Bill. Iningi labathengi lithi lithwele amagabha abuzayo kulezi nsuku ngoba bezitolo befaka yiloba yiphi intengo abayicabangayo. Umnumzana Mr. Ndlovu ngusomabhizimusi kuleli dolobho uthi kumele kube lo mthetho ozabamba ngamandla abezitolo ukuthi bayamukele yiloba yiphi imali esetshenziswa elizweni.
Nxa ngifike eshop yakho ngithethe ifoni yami ngiyathenga ngithi mina sengikufakele i-eco cash ulama prices uthi nxa ngithenga ne-eco cash sekuyamela ngifake $2 kumbe $3 phezulu mbona uyabuya phambanisa. Nxa ngiphethe i-user dollar yami vuma ngithenge ngayo nxa i-RTG ms dollars whatever it is vuma ngithenge ngayo leyo mali.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Rido Mpofu ebandla lezanu PF othi kumele kucace ukuthi RTGS dollar lilamandla anganani lapho kuqathaniswa ledola lemelika ukuze abathengi bengasilibezelwa.
Akusho kube le-rationalization ibhili le-content ama-consumer ukuthi i-US dollar vele fanele ihambele ngale ndlela ukuze izinto zihambe kuhle, irandi ihambe ngale ndlela ukuze izinto zihambe kuhle, idola yethu le ilingana nalokhu mbe kalingani nalokhu, kuhle kube clear, kube le-clarity entweni zonke.
Umnumzana Alifeli Mdawu odabuke Bedbridge uthi kumele impahla ezithengwa kwamanye amazwe ziqale zihlolwe ingcithi zeZimbabwe ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane.
Mina bengicela ukuthi maybe i-government can employ over 3 independent food inspectors ngoba ukudla kwethu okuningi siyaku-importa whether legal or illegal but kuyagcina kufikile eZimbabwe. Then the company bakhangele ukuthi kuyavuma ukuthi kudliwe umuntu yini.
Osakhulayo Mthulisi Siziba osuke eMatobo uthi kuza kuba nzima ukuthi kubunjwe umthetho wokuvikela abathengi ngesikhathi ilizwe liphethe lithenga impahla kwamanye amazwe. Uthi kumele kuvuselelwe amandla kuqala ukuze uhulumende enelise ukufaka intengo kulezo mpahla.
Ezibuke thina singelalutho akulawuli ama-consumers ezavikeleka ngayo uyigole lenza ukukhulu for instance kathesi ezama-consumers ezibhedlela akulalo ngithen see our duties zesiyalathwa outside. Why? Ngoba akula anything to consume.
Iqula ledalele ephalamende belikhokhelwa umnumzana Zani Kim Guni ongumeli webobi edalele ephalamende ojele Zimbabwe selisalele emva ngoba omakhelwane abafana leyabo South Africa leZambia sebelayo imithetho evikela abathengi.
Ngelela ukuthi abantu bayacila ubuyezelwa ikakhulu nasikhangele ekuthengiseleni lapha kube lama-price hike. Uyafika ukuthi umuntu uyathengisa isinkwa lapho omunye nge-$2 omunye isinkwa esiyi-$3 omunye isinkwa esiyi-$5 lamafutha kuyafanana kunjalo ngokuthi kasila mthetho obuvikela abathengi nabathengisayo.
Kuse njalo ukusilela kwamafutha ezimota sekukhalile njalo edolobheni leGwanda osekuthiwe ukuthi abatshayeli bezimota belale emagalajini belindela amafutha. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhweze intengo yamafutha la ngoZibandlela kulandela ukusilela kwawo esibe kukhuphuka kwentengo kuzadala ukuthi atholakale lula. Ngimele iStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.